Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 Mabasa 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kugejwa amathambo abantu ababulawa yikukurawundi eJolojo.
Okujabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeka emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiwarrid ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi ewalaliswa ngathi njani. Hayi, namhlanje kodwa hayi sengikhululekile.
Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa isihlobo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Nesikhathi sokuqhasa ukutholakala izinto kuthiwa zafakwa kanye labo abanye bazikhanyisi bavuke ukukhala okuthile.
Sizalethulela ezamasiko.
Ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe okwezicathombo okwani kuyabe kungabonakali. La bantu laba esihlangana laba abasitshela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi, umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo.
Lingakhudwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission iqale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula Trust izihlobo labangane. Kugejwe amathambo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi Cross Level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleleni North. Ababili laba ababejadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxe lentatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu ongokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland neNkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonileyo khonapho, bekulabo bani, kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulezisebenzi iqula lonke le ukuthula Trust likhokhelwa ngusherry Apple onguye udirector obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyohlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulo baba uChief Justice uNare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala. Ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio, i-umbrella lesikhwama konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu balabemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lo mnumzana Enoch Ngwenya, umne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kahle kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya kutheni, bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo kutheni. Bathi bathitshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo. Bavele bathutshisana nawo amasotsha khona athi ababiza. Bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele abadubula indoda kasisi. ngemva kwalokho sengeqeda ukudubula indoda kasisi usisi wabe sekhala uthe sekhala laphana baze sithi ngono sibulale la imfazi we-distant base beyambulala
vele abazange bakhuluma okuningi vele
hhayi abakhulumanga okuningi
singathi nje uzwa njani namhlanje njengoba-ke lisuse amathambo akhe khonapho-ke
hayi okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe hhayi ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiyiwarise ngokuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngaphi njani hhayi namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakongwena
singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje
okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo
abatshonga ukuthi bazawenzani
bathe bawasa elaboratory abawakhangela khona yena bathi ngemva kwalokhu ma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawana ukuthi hhayi sesiqedile esikwenzayo umuntu ngumuntu wenu ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo
umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa yigugurawundi omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma umne wabo kamuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma
umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili wabulawa ngokudutshulwa
kuthiwa bamdubula kutheni
hhayi kwakungalasizathu vele nje esokuthi babadubule vele kwakungalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe
singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esekhethiwe khonapho
hhayi mna mbona senzaba ku-safe place ngoba beyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time manje ekhaya ndlula khona ethunendo le hhayi lisegangeni 19 kilometers away from home
kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho
bona inhliziyo yami sizahlala phansi plani uplan b ukuthi sengambeka ngapho
uthini umndeni wenu ungakhona ukokwenzakaleyo
hhayi umndeni wethu lawo hhayi-ke awulasipho sibi labo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sesiphumile egangeni
abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa ikugurawundi ngendlela eqondileyo
ngokubona kwami kuphumelele kakhulu
ye so ubona zani zakwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho
kuningi okuzayenzakala ngoba umonakalo wabamkhulu yona indaba
ye
futhi kuyabeka ukuthi kona i-NPRC yona izaqhubeka yini ilungisa into ezifana nayo
ye singathi kuyasebenzeka kodwa
okwanamhla kusebenzekile asibonanga into ezindela umsebenzi
ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho awuleqiniso lokuthi lingayani
ina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide i-technical the expertise nothing else so silandela ngemva kwabo
bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba
mina ngingumfundisi uRobson Zikhali
yebo baba Zikhali lisebenze njani khonapho
hhayi kusebenzekile
singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni
ngesikhathi kuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile ngesikhathi kuqalisa ukutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakhangisi babuke ngokukhala okuthile then ngenza ukuthi khona sekukhitshiwe sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngabantu bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa nabo abaningi bathe bona sebesizwa okungconywana phakathi kwabo sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu abathandekayo sebezadela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo kungakenziwa khona lokhu bekuvele sibili kungani balokuthandabuza thize ukuthi kulento enjani yenzakalayo
singathi-ke kuyiwa phambilini ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi
yes kungauhlelo olungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure afike esigabeni ubona sibili i-reality ukuthi umuntu wabasile fosho wafa
kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugurawundi okwakuthiwa yayidinga amalecatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayikhokhela ibandla lezaphu unkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugurawundi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa ikukura wundi. Umnumzana Joseph Juma webandla lezanu-PF uthi lokhu kuza kwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okathezikulena sokuvulo kulena azikhulumeni sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana ngiyigcizelele kakhulu ingene ebantwini kulena asivuleni ama-avenues wonke esingabe sinawo sikhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abangananzeleliyo. Nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba umuntu ukuthambanisile ehle kumxolela lwani umuntu uyahlala lobele power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobuzondile okuthi mina kuza kuvalela ubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
ulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba ongani luphatha abantu ngendlela esijeneyo. Lapha sikhuluma ke ngothando, omunye umuntu uyabe seNgilandi, omunye seAustralia, kumbe omunye seZimbabwe, omunye seIsrael, kumbe endaweni ezinjalo. Nginenhlanhla ngoba ngilonkosazana nomalanga Bebe lobaba ke uVolter Moyo. Mabebe kunjani mama?
Ngiyaphila baba. Duze unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani lonke bakithi.
Siyaphila kakhulu. Sikhalise ngawe Mabhebhe, sibe sicela sitshaye ngamafutshane indaba leyi. Kula khonokho kwabude uzokuthiwa abantu bayathandana omunye ule, omunye ule. Kuyasebenza khonokho?
Ah, kulezi nsuku kukhanya kuyasebenza baba uDube. Kuya ngokuthi uhlangene lomuntu onjani. Abantu kuyasebenza, abanye kuyabasebenzela, bathathane, bahlale. Ngoba sokuyindlela esihlangana ngayo, akufela ngenye indlela.
Liyabe likhuluma nje ngomlomo kuphela kuphelela khona pho
kulama video liyakhuluma likhangelene ngoba vela ngithi manje bese betshintshile ukuthi umuntu ukhonjiswa njana. Ngithi umuntu bese thatha kuphela iphone number ukavela uvume iphone number usumvumile umuntu. So mina ngubona umehluko wakho kuyafana ngoba liyayenza ama video calls ligcine selibeka lelanga lokuhlangana, selihlangana selibonana libona ukuthi liyazwanana yini emoyeni into enjalo egazini uyabona. Baningi impela abantu engibaziyo mina abahleliyo manje abahlangana ngabo WhatsApp laba Facebook into ezinjalo.
Ye baba Moyo, nanti udaba lolu uyaluzwa layo lapha ke kuyasebenza yini khonokho?
Ye abanye kuyabasebenzela ukuthi babonane ngendlela zona lezo zabomakhalekhukhwini babuye njalo bathumezelana izithombe. Babuye bafake lamadate okubonana babonane bathandane but kuphathelane lengozi eziningi ngoba ikakhulu umuntu wakhona yakungamazi sisi nxa umuntu ezifaka kumakhalekhukhwini ezithatha izithombe uzithatha ngendlela ozayibuka endlela ezakuthabisa wena ungamazi kuthi nxa selibonene intsha leyi sebebonene sebehlangana bakuthole ukuthi ayisibo bona abantu ababecabanga ukuthi yibo bona sebeqalisa ukubonana ukuthi ngeziphutha indlela yakhona ibingayisiyo ebemele ngidinge umuntu engahlala leyo kwempilo yami yonke.
Khonapho-ke Mabhebhe ukuthi kuyafana phela lokuthenga ingulube esakeni. Uzobonga ukuthi pulukuhlu nje kade umuntu ufake nje isithombe sakhe sakudala esesengumfanyana ukuthi uyadibana layo umthole ho nangokomuntu.
Ngivumelana layo ubaba Umoyo into ayithoyo ukuthi umuntu laphayana yikho ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe okwezicathulo mbokwani kuyabe kungabonakali. Uqinisile kodwa into esingayitsho labantu laba esihlangana laba basitshela sibakhangele la umuntu suku ungamazi umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo. Yikho kulama video, ividiyo mawufuna ukumbona umuntu ukuthi hayi unje, ividiyo uyabumbona akufani le mpikitsheni. uyabona into engitsho. Kodwa kwe-character yomuntu ukuthi umuntu vele uyimhlobo bani lokhuyana abantu bayakufihla even umbone in real life. Omunye umuntu usungahlala la uye discover ususendlini ukuthi hayi phela ngathandana lo muntu oluhlanya vele la. Kodwa kungumuntu okade ekukhombise likhangelene ngamehlo kungasikho emafonini. So mina ngibona ngathi kuyafanana nje.
Baba Moyo, siyakwazi ukuthi kudala sibili wasithi nxa ukukhombisa intombi ishaya isihlahla nje isiphundle siphele du amahlamvu lapha. Kwakungamnandi ke khona kuyana nxa sokuqathaniswa lakhona kokwenzakala kulezi nsuku.
Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakunika ithemba lokuthi ukwala kwakhe okwamalanga elokhu equmaquma amahlamvu ezihlahla mhlawumbe hayi ayiso umuntu ongapho kuvuma wonke umuntu lawo uthi lapho suvumwe khona uzitha isifuba ubone ngazathi hayi uvume mina kuphela ngazake avume enye indoda ngaphandle kwami. Le indlela esikhona yalezi nsuku yes ngazake siyibalekele bathi indlela zakhona laba abatsha bathi mina hayi angincomi kangako.
Ngithatheleli thuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe ingcwethi kwezamasiko esintu, mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcwethi layo kwezamasiko esintu. Baba Moyo ungathinelwa kusasa.
Siyabonga
Mabhebhe.
Siyabonga Phuka.
Yes, sibonga kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo unkosazana Nomalanga Bhebhe kanye lo mnumzana Volta Moyo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps tube lilale.
Bayawagcina masiba
usenziwe
manje. Usenziwe manje.
Usenziwe.
Yeah, ekwa manje sike sizwe eziphathelane lezabatha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngoMike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo owephephandaba ele Urban Culture Magazine wobulawayo. Sixoxa losuku lwe World Press Freedom Day lona oluthakazelela umhlabeni jikelele kuliviki ngolwesihlanu. Usuku lolu lule njongo yokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba. Ngiyakwamukela uhlelo lwethu labatsha. Unjani mnumzana?
Hayi, ngiyaphila. Njani?
Hayi, mina ngiphilile. So Keith, yini umbono wakho mayelana nalo suku lwe World Peace Freedom Day?
Kumele kube lusuku lapha esikwanisa ukuthi sikhulule njengabantu abayivoice yabantu. Ingazi ukuthi into leyi ukuthi iya achieveka yini, angikwazi.
Awungitsheleke Keith, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba yintatheli zindaba?
Anayo ukuthi vele ngikhule ngumuntu wethanda nje ukubala ya uthanda indaba zabantu nje but well ngacina ni decide ukuthi ngcono ngikwenze kube yi career because I believe if you are a journalist you are the voice of the people, you are the ear and i voice yabantu.
Ubona ngani abantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba ikakhulukazi eZimbabwe bayahlonitshwa na?
Hayi, lokho asikafiki kho eZimbabwe. Mbone ngani eZimbabwe kusase khona ukuthi abantu abakuthathela izindaba bahlukunyezwe. So kutshengisela ukuthi i-freedom yabantu abakupress ayikabi khona. Kimi mbone ngani eZimbabwe sakhathana ngoba usathola ukuthi ukhona ukuthi umuntu ongu-cameraman ethatha amapikishi emgwaqweni uthole esetshaya ukuthi uthathelane amapikishi. Nginike i-example yokuthi mhlaka ngo-January ngenxa ye-press, i-freedom of expression abantu abalayo, kwagcina sekumele kuvalwe i-internet. Okutshengisela ukuthi the freedom of expression through the media is still a sensitive thing.
Ayi, asigqibeni ingxoxo yethu yalamhla. Ulawo inamazwi okunikeza abantu ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo othi hayi lami isifiso nginaso sokuba yintatheli izindaba kodwa ngiyasaba ngenxa yokuthi ngiyibona izinto eziyenzakalayo emphakathini. Iyintatheli izindaba ezijeneyo, abanye bayaboshwa, abanye bayashawa. Ulawo inamazwi okubanikeza.
Ukuba i-journalist is something that is very difficult. Kumele uzimisele and ube prepared, especially nxa uzangena kuma socio economic issues lawo ngathi ngezo politiki o into ezingathi zi affecta umphakathi. Kumele uzimisele ukuthi kuzaba khona nje ukuthi okuzayo la ukuhlukumeza. kodwa mina ngombono wami ngumsebenzi okumele umuntu uzame nxa ukuthi ulawo enhlizweni yakho. Njalo abantu kumele baqalise ukusebenzisa esibiza ukuthi citizen journalism. Akumelanga kulezi insuku wonke umuntu useyireport ngenxa yokubuya nje kwe-technology esesilayo. Umuntu usekwanisa ukuthi adobe ifoni, sonke singama-reporters. Nxa uyi-adobe ifoni ukhuluma ukuthi hhayi emzilikazi khathesi kulabantu abatshaywayo uWhatsApp utshela nje abantu egroupini. Suyintathela izindawo ngoba wena uthathe into oyibonileyo uyibeke ebantwini uyiso uphinde ube zindlela uphinde ube ngumlomo wabantu. So nxa unjalo la usuyintathela izindawo. So ngakho abantu kumele isikhathi sonke bazame ukuthi baphushe i-citizen journalism.
Nangu Keith Moyo intathela izindaba yakobulawayo owephephandaba ele Urban Culture Magazine. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, iyona username yami. Nxa zikhona ezinye iindaba eziphathelane labatsha elifisa ukuthi sizithinte kuhlelo lwethu labatsha, lingangixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kwanelo kwalamhla. Olibalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Ngithokoza omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje ke sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni lamhlanje?
Siyahlangana njalo bathandeka benkosi, sihlangana enkonzweni yethu yanamhlanje lapho esizabala khona encwadini kaLuka isahluko 24 ivesi 16-31. Kufundeka kanje: kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. 31. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amazwi la akhuluma ngamadoda amabili ababehamba uhamba ababelukuhamba besuka eMawusi besuka eJerusalema. Amadoda la ayexoxa ngokwakwenzekile njengoba siphuma nje ePhasikeni, bebonisana ngalokhu owakwehlele ababephila ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Into esemqoka lapha ngamehlo, ngoba kuvesi 16 lapho sibale khona ukuthi kheba amehlo abo ababambekile ukuba bangamazi. Baningi abantu abahamba uhambo kodwa emehlo abo engaboni. Hayi, somehlo enyama lesikhuluma ngawo, amehlo athi nxa ebuhlungiswa adinga lamangilazi kumbe izibuko. Sikhuluma ngamehlo angaphakathi okubona okujulileyo okwenzakala empilweni. Iningi labantu siyahamba sisenza le zinto, sikhuluma le nkulumo ngobana sikhuluma njengezimpumputhi abantu abangaboniyo. Laba bantu babekwazi ukwenzeka le nkalathi yendaba. IBhayibhile lithi kodwa amehlo abo abebambekile. Kuningi okubamba amehlo abantu, izinto esizibona ngamehlo enyama, sizicabange ngengqondo zethu, zisiphambule ukuboneni into engaphakathi. Nxa usenza ulutho, dinga amehlo enyama lamehlo angaphakathi, kuthi kambe lokho okwenzayo kuyakusa ngaphi, kuyakufikisa ngaphi. Ubone phambili, ungaboni eduzane. Yikho la madoda lanxa ayihamba besithi bayabona bengawele emagodini, kodwa amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho, kwakubambekile, kwakuthi ngci emehlweni abo. Babesizwa ngendlebe, bekhuluma ngemilomo yabo, kodwa amehlo abo angaphakathi babengazwisisi ukuthi kanti kuyini lokhu okwenzakalayo. Njengoba ngisitsho, bakhona abanye bethu siyahamba kasiboni ukuthi kwenzakalani, kasijulisi ingqondo zethu, asivule amehlo omuntu ongaphakathi ukuthi sibone ukubana impilo zethu sizimisa njani, ukwenzela ukuthi singaze sathi nxa sesihambile ibanga amehlo ethu avuleke lamathuba engasekho. Yikho kuvesi 31 ukuthi amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo amathuba ayasedlula amathuba ayasishiya eceleni ngobana amehlo ethu abe savalekile ngesikhathi amehlo ethu evuleka lawo mathuba mhlawumbe ikwenza okuhle ikuzwelana labanye lo esiyabe sikhanela ukubana sincedane laye isikhathi siyabe sesingasekho kukangaki uthikaza udonda ungenzi okumele ukwenze usenziwa amehlo akho angaboniyo uthi uthixaqabu uvula amehlo angaphakathi buvele sekonakele la madoda ke lawo ayinjalo amehlo ayibambekile babengaboni ukuthi bayangabi lawe mhlobo wami akuvule amehlo akho unanzelele isimo okuso uzikhangele wena khangele abantu labo abahleli duzane lawe abanye bakhalela uncedo lwakho kodwa amehlo akho kaboni abanye bayadubeka wena kodwa udubo labo aluboni ngoba amehlo akho angaphakathi kaboni uyazikhangela wena wedwa lalaba abaseduzane lawe amehlo abo ayibambekile bekhuluma la uJesu uqobo lwakhe azange bakunanzele konke lokhu ngoba babe amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho bathi bethi qaqabo amehlo abo esevuleka uJesu wayesehambile ungasalele emuva mbone uJesu empilweni yakho akusize uphathisane labanye likhulumisane ngendaba ezakhayo elithiye indaba ezidilizayo ngoba yizo ezivala amehlo abantu amehlo akho kavuleke wabona amathuba okumele uwasebenzise empilweni yakho lempilweni zabanye
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke uNkulunkulu ongehlulwa lutho sicela amehlo angaphakathi sibone isimo esikuso kwenzela ubana senze lokho kumele sikwenze ithuba lisavuma njengala madoda komele bakhulumisane loJesu engakanyamalali sicela ubana amathuba abuya kithi siwabambe siwasebenzise ngobana sibona ngelihlo langaphakathi hlalela sicela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla
siyabonga ntukameli inkomo Wezemidlalo yenguqu iqembu leDynamos libe ngutshikile obhanqa 0-0 leTelone emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhlanje. Kweminye imidlalo Capes United 4 Bulawayo Chiefs 1, Herentals 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 0 Chapungu 1, Wange 1 Manika Diamonds 0. Kube okwamanje sike siboneke eBhilitane Manchester United 1, Chelsea 1.
Dear darling, standwasami, my sweetheart, my honey, uiska popo, uiska mlamayezi, my chocolate, my tambolenkuku, uismomondia, unsomo ya wami, au standwa, tata utanduluami.
Tata utanduluami, tata utanduluami, tata
Tata uthando lwami loke ngulikhwa kancube imbongi phelezwayo khona ngaleke kubulawayo singahlukani wathi sibone ezikwekade sikhokhela lamhlanje ngamafitshane kugejwa amathambo abantu ababulawayo kugrawundi etsholojo umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombuqazwe kwekugrawundi siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngukipstube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.